khona ngalo ngehlelo lwe-3D Day ngaphansi kuthiwa yi-term esingathi ngiyalo silungu kuthiwa Breeding Farmers Resilience and Climate Change through conversation farming and multiple variational use ukuthi ukuthi ngamafithane kuluhlelo olubonakale ukuthi yena lo abantu ade sibizwa kakhulu ngabantu abalima uhlelo lukagatshompo behlanyele inhlanyelo eziningi ngoba umama uqala umama uthi sidube unasithabile umama lona ule nhlanyelo emhlobo engu-18 esiyibone epletini khona lapho iyenze kahle sabona lalapho ukuthi lo umhlobo uyenze lo lo la ukuthi ufunde okuningi kukhokhonoko kugoqela lo baba ulethu izulu nyuke khona phana yena uyi-lead farmer ukuthi futhi na nguye okhangele ama-farmers nalawa e-conservation akagatshompo kuyona le ndawo sibonile befunda umehluko kathi khona utholakala ukuthi kumama unasithabile laphana ukuthi walima wasebenzisa umkuba ule lomvunziso wesilungu i-fertilizer lo ongapha ulethu izulu wasebenzisa umkuba wesilungu i-fertilizer so yikho kade kusehlukaniswa kubonakala ukuthina okwenza kuhle kuphi izivuno zabo nokukhangele amaplotin nanana akuhle kakhulu ukuthi yena abalimi njengabalimi singakhangeleni ukuthi khona sonke isikhathi silima ngenkomo kuphela langezandla langezini umphimbo omkhulu kwanalani wadi sibili ngoba lathi sisuke ngapha edabuka wavile singabalimi abathathi siya kuyona lani indawo
ungathi abantu bafunde kakhulu kulo umbuthano
ngathi sifunde kakhulu ngoba laphana sifundile ukuthi na ensimini kungaqondi ukuthi na ayinganjini iphana sengiyahlangela iphana kuphela sibonile njalo ukuthi na ukuhlakulela izilimo zakho kakhulu uzihlakulele kuyaletha esizini esihle kakhulu lokuthi ufake umvunziso uphuzile lokuhlakula lethi konke konokena kuyayehlisa isizini